Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 28 kuNtulikazi 2023 ngoKeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Esesikubona lokuthi amadali wasithatha ithuba lethu ukuthi batshela abantu ukuthi hayi lo kafanelanga elisikho sibi. Inkosi sithi indaba lezi zayihambisa lapho iyaphetha khona.
Umthethondaba weSupreme Court usekela isinqumo sedale leHigh Court esokuthi akumelanga umnumzana Xavier Kasukwere ancintize kukhetho lukamongameli.
Asomncintisano wokulwa ngumncintisano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale development
ehhashi. Amalunga amabandla atshiyeneyo afola emigwaqweni ikhankasela ukhetho olukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale leSupreme Court selivumelane lesinqumo sedale leHigh Court esokuthi umnumzana Xavier Kasukwere akumelanga encintise kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Lokhu kutsho ukuba uKasukwere oncintisa ezimele ulakho kungangeni kukhetho lolu olabantu balitshumi lambili 12. Okwamanje uselubhekise eConstitutional Court, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abahluleli bomthethondaba oSupreme Court uJustice Antonia Guava, Justice Chinembiri Bhunu loJustice Felicitas Chatukuta bathe uKasukwere ubengasoze aphumelele edaleleni ngoba udaba lwakhe belungelasisindo. UKasukwere waphanyeka udaba lolu eSupreme Court kulandela isinqumo seHigh Court esakubeka sobala ukuba wephula iziqondiso zomthetho wokhetho kulandela ukuphanyeka amaphepha akhe eNomination Court ngoNhlangula lalanxa wayesehlale phandle kwelizwe phoso yokwenyanga ezingamashumi amabili 18 months engafiki kwele Zimbabwe. Umnumzana Lovedio Mangwana owebandla leZANU-PF waphanyeka udaba lolu eHigh Court ephikisa ukungena kukaKasukwere ukhetho lukamongameli. Unkosikazi Jacqueline Msande omela uKasukwere utshele into zindaba eHarare ukuba badane kakhulu ngokwethulwe yiSupreme Court.
Esesikubona lokuthi amadali wasithatha ithuba lethu ukuthi batshela abantu ukuthi hayi lo kafanelanga elisikho sibi. Inkosi sithi indaba lezi zayihambisa lapho iyaphetha khona. Sifuna ukuthi izwe lonke libone ukuthi yimba abakwenza.
Unkosikazi Sande uthi sebezaphanyeka udaba lolu emthethondaba we-Constitutional Court.
Lokhu akusuka president kaSukwere kuphela ngokomuntu wonke ngoba isizwe seZimbabwe yiso esilelungile lokukhetha.
Uphinde wathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF kalifuni ukuba uKasukwere ancintise ukhetho oluzayo. Abakubandla leZANU-PF bakuphika lokhu. Kusenjalo ibandla le-CCC seliphanyeke kudale leSupreme Court udaba lokwalelwa kwamalunga alo alithumi lambili ukuba bencintise kukhetho lwamalunga edale lephalamende koBulawayo. Idale leHigh Court lithethe isinqumo lesizolo kulandela okwaphanyekwa kulelo dale izizalwane zeZimbabwe ezithi kwakungamelanga abantu laba bancintise kukhetho lolu ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo eNomination Court. Umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi ibandla leZANU-PF kalisoze lenelise ukubavimba ukuba bencintise ukhetho olukhulu oluzayo.
Ngenxa yokubana ke iHigh Court ithe ama-MP ethu emiswe koBulawayo, kodwa ke sesifayile ke application yethu ke eSupreme Court ukubana ke amakhandidethi evunyelwe ukubana ke beqhubekele phambili ngokukhankasa. Ngenxa yokubana ukhetho lutho ukuthi abantu bevunyelwe ukukhetha umuntu ke abamfunayo, iZANU-PF izama ukufohla koBulawayo ngendlela engekho esemthethweni yikubona ke besebenziseke amadali ukubana ke bemise ke i-CCC.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo okudayele iZANU-PF Central Committee uthi ngabalani lo daba lwe-CCC loluka kasukuwere
yikho ukuthiwa ngabantu abazikhanzi ngengamafutha abo bebesazi kabanzi ukuthi ilanga le-nomination linini kodwa bona bakhetha ukuzithathela isikhathi bakhetha ukulwa bexabana ngama-candidates amabandla aqoqekileyo alungisa afayela amaphepha on time so lokho abakukhulumayo hhayi so ngabantu nje abazama ukuvika ngomune bazikhanzi ngengamafutha abo
unkosikazi Bertha Chuma ingcweti kwezombusazwe osebenza e-University of Zimbabwe uthi ukhanya engani alukhululekanga ukhetho oluzayo
ilunga leqembu eliqine kangako lingasekho kwezekhetho kuyademoralize lakho lomsebenzi wakhe uyabungasoke ufani lo muntu oncintisayo ekhethweni ekwazi ukuthi kulento azayithola ekucineni ngoba ngumuntu osekwazi ukuthi usesebenzela abanye bakhe hayi ukuzisebenzela yena
ukudaba olufanayo aqhubekela phambili amalungiselelo okhetho elizweni lonke kulokulwisana kubandla le-CCC eMarondera lapho kulabantu ababili abathi bazancintisa ukhetho oluzayo lwamalunga edale ephalamende bemele ibandla leli umnumzana Caston Mateu lomnumzana Mishek Manyere bathi bakhethwa ukuba bemele i-CCC ukhetho oluzayo ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Abamabandla ezombusazwe atshiyeneyo kanye labamabandla ekholo bafole emigoqweni namhla eGwanda bekhankasela ukuthi kuqhutshwe ukhetho olulokuthula lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthula, sikhuluma ukuthula, babona amandla onke simemethekisa ukuthula.
Abasekeli bamabandla agoqele leZANU-PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, Thokazi Republic Party, MDCT, kanye le-United Zimbabwe Alliance baphatheke kulo mkhankaso obugoqwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Christian Alliance. Bakhulume ngazwi linye abamele amabandla atshiyeneyo besithi akumelanga kube lo dlame ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Thulani Moyo olilunga lebandla leZANU-PF uduzile kumele akhumbule ukuthi ukhetho luzayo alunjengomdlalo wenqindi.
Asomncintisano wokulwa, ngumncintisano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale development heart. Phansi isikhali kasingalwini ngazo isikhali, asisebenzeleni iminwe yethu ukuyavota ngokuthula singaxabani. Ubuntu bethu njengamajawunda must remain. Sibonise ubuntu bangkhona.
Umnumzana Dingelizwe Ndlovu obemele ibandla le-CCC layo uthi kubalulekile ukuthi uZulu avote ekhululekile ukhetho luzayo.
Wonke nomuntu azizwe ekhululekile kube nokuthula esigabeni sethu, lowo lalowo akhethe umuntu ozamela kuhle, kungabi nomunye okuzaba nobudlwangudlwangu kwabanye.
Umnumzana Edmond Xakaxwayo olilunga lebandla leMthokazi Republic Party uthi kube linyathelo elihle ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe atshiyeneyo.
Abantu banobumbano lokho kuze namalethi ngenhlangano yawo. Ake kubongwe bakithi. Nake singabanikazi bendawo. Ti ayihlale phansi babo umthe.
Umnumzana Canisius Gala oyebandla lezaphu uthi uZulu akumelanga aphatheke kudlame.
Lakhathesi noma kwayiwe empini kasengaziqenini ngento embi yokubulalana, sesikubona sekungathi sesingama-liberators ukudlula abanye ukulala umfoweni. Kumele ukuthi kudlule leso sikhathi, kulandele isikhathi sokwakha ilizwe. Asakheni ilizwe, sakheni ilizwe sibambene. So ngolimi lwami ngithi asibeni nokuthula.
Umnumzana Nixon Gama osakhulayo okubandla le-MTCT ukhuthaze osowabo ukuthi bengavumi ukuphatheka kudlame.
Ukuthula kumele bakubonele kithi Zimbabwe yonke ukuthi thina asili noba sithiyeni siyenzela ukuthi sibe nobhima shebelelani south as a whole. Akula nto kumelane ngomnye omunye nxa sisikhipha sakhe sithiyeni, kumele sibambane sonke njengabantu bemashebelelani siyakhala iZimbabwe.
Umfundisi uNkosikhona Dube oyebandla lezekholo lesiKristu ele-Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe uthi uZulu akumelanga axabane ngenxa yembono etshiyeneyo.
Siya kube nokuthula esigabeni sakithi, kungabi khona obona omunye olombono otshiyene nowakhe njengesitha, kodwa umbone njengomfowenu. Yenze konke ngokuthula, sikhankase ngokuthula, sivote ngokuthula.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esikhulumini seGwanda uNkosikazi Phathisiwe Dube uthi bathe umthetho lelinyathelo ukuze bavikele ukuqhamuka kodlame lwezombusazwe oluvame ukuba khona ngalesi sikhathi.
Nxa sekulokulimala, sekulokufa kwabantu, i-development kayisekho, njalo lalokhu esiyabe sikuvotela kuyabe kungasasisizi, ngoba i-violence kwesinye isikhathi kufa ama-breadwinners, abantwana basale sebezintandane, sekusiba le-problem futhi elizweni ukuthi kunakekelwe lezo zintandane. Yikho kusenze kakhulu njenge-church saphakamisa lo mkhankaso wendaba zokuthula.
Lanxa kungakaqhamuki udlame lwezombusazwe esiqinini seGwanda, amanye amabandla aphikisayo akhala ngokuthi abasekeli babo emaphandleni bayethuselwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority lubika ukuba lubhekane lohlupho lokukhuphuka kwenani labantu abazingela inyamazana okungekho emthethweni. Luthi ilizwe lilahlekelwa yimali eningi okumangalisayo kulandela ukubulawa kwezinyamazana ngamadabuka eZimbabwe labavela kwabanye amazwe. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlangothi lolu luthi lulahlekelwe izigidi ezilithumi lambili zamadola eMelika, 12 million United States dollars, kusikhatshana esisanda kwedlula kulandela ukubulawa kwenyamazana zasendle ezigoqela obhejane, indlovu, inkakha lezinye ezithengiswa eChina lakwamanye amazwe. Umnumzana Tinashe Farao, isikhulumeli sohlangothi lolu, uthi lonyaka kuphela sekubotshwe abantu abafika phose amakhulu amabili 182 bakule kanye labalichumi abavela eZambia lamanye amazwe abatholakala bezingela okungekho emthethweni. Uthi kumnyaka ophelileyo kwabotshwa phose abangamakhulu ayisithupha lengxenye 644. UFarao uthi sebenanzelele ukuba abantu laba bayengwa ngabale mali. Umnumzana Vusumuzi Masilela, umphathisigaba phansi kwenduna uMvuthu, uthi impilo yokuzingela siyimvama nje ezigabeni eziningi ngenxa yesimo esibi sendlala ala lokuswela inzuzo kwezendlelezi.
Uma ubabuza bakutshela ukuthi siyalamba, sebesifuna ukuthi sithole inyama endzene enye sithengise, sithenge impupho, indlela esiphila ngayo.
Amazwi akhe elekelelwe ngumnumzana Farai Magu, okhokhela uhlangothi lweCenter for Natural Resources Governance.
Nobody enjoys crime.
Akumqoka ukuthi ukhulumende kumele aguqule umumo kaZulu ukuze bengaphatheki ekugangeni lokho. Akula muntu othokozela ukuphila ngokuganga. Kumgceke ukuba laba bafuqwa yibuyanga, ngakho bengathola inzuzo kwezendle. Ubudlelwano bukahulumende labo uzahlanzeka, njalo yibo abangaceba nxa sekufike abazozingela ngokungekho emthethweni kuzigaba zabo.
UMasilela uthi balokwesaba ngezinga eliphezulu lokuzingela kwenyamazana zasendle okungekho emthethweni.
They are destroying environment ngoba babulala sibili kakhulu kakhulu kokuthi kwezindawo azisekho inyamazana ezinjalo. But we are still trying to encourage ukuthi bekwekele. And ama-parks angikhona la ukuswanya involved abuye kuma-community to lecture betshela abantu importance yenyamazana. Is very very important part kwesinye isikhathi ungaze ubatshele bakutshota slam motor to drive to that site. So at the end of the day sitholi ngazathi labo kabala ndaba lakho.
Umnumzana Ignatius Mayeresa, osebenzela uhlangothi lweZimbabwe Environmental Lawyers Association, uthi ukuze udubo lolu luphele kumele izakhamizi ezihlala duzane lezihonqo ezivalele inyamazana zasendle zithole inzuzo ezinyamazaneni lezi.
The first thing I think
izinga lezigwebo kanye lokuqhakatheka kwemvelo, ngoba iningi lephula imithetho ngokuswela ulwazi, njalo labomthetho labo kufuze basekelwe ngokufundiswa ngezomthetho ethi ezakhamizi lezi zithiwe inzuzo.
Kubikwa ukuba ngomgqibelo kuviki eliphelileyo kubotshwe abantu abathathu koBulawayo abatholakale belempondo zendlovu eCowdery Park. Ngosuku olulandelayo kwabotshwa njalo abatsha abathathu egangeni leFuller Forest eVictoria Falls abafihlakala befihle isaka lomhwabha weBhalabhala. Ngemva kwayizolo kubotshwe njalo owesilisa edolobheni leli otholakale ehlinza impala ezimbili leBhalabhala njalo elemijibila elithumi lanye eZambezi National Park. Abe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bathi ukwehlisa lezi zehlakalo sebe phakathi kokuguqula umthetho wezendle abathi wabunjwa ngabamhlophe ngemva kokunanzelela ukuba upha inyamazana amandla kulabantu ngesikhathi zibulala uZulu njalo zibhidliza lezilimo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunguthi Adlamini.
Abakubutho abagengqule uMongameli Mohamed Bazoum bathi kuzachitheka igazi kungangenela amazwe kulokhu abakwenze eNiger. Batshela abezindaba abeReuters ukuba bagengqule uBazoum kulandela ukwehluleka kwakhe ukubusa ilizwe leli. Wakhokela icele lebutho le-Presidential Guard uthi bayakusekela okwenziwe libutho. Okwamanje ukhokela idale le-Transitional Council. Omunye njalo okhokela ibutho uGeneral Abdo Sido Issa laye uyakusekela okwenziwe libutho. UBazoum uthi ususwe esikhundleni okungekho emthethweni, ngakho-ke ucela uncedo emazweni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-ECOWAS ayikuthakazeleli okwenzakala kwele Niger. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Akumangalisi kangako ngoba sokulisiko vele ukuthi imibuso ibe ihluthunwa ngendlela ehluthunwa ngayo. Okunye kusenziwa yikona ukuthi abantu ababusayo kababusi ngendlela efaneleyo. Bese kusiza ukuthi kayikho into esatshwayo lapha e-Africa. Inhlangano zalapha ziwiki ukuthi zilisane lo mkhuhlane lo wamakhulu.
Kule ndlela yokuthi kungamiswa yini khonokho-ke ukuthi ibutho ligenqule uhulumende?
Ngibona indlela yokukumisa yona ingaba khona nxa kuyikuthi kungaba lama regional bodies le African Union eqinileyo elumayela amazi kungalungiseka khona lokho. Uhlupho yikuthi bayazi ukuthi vele kakula ma consequences angaze benzeni kuzasala still kusezandleni zabo.
Siyabona ke i-ECOWAS sijale ukukhuluma sibe nxa kulento enje, bakhulumela phezulu basukumela phezulu kodwa kugcina kuvele kuhlala kunjalo pho manje nxa kuhlala kunjalo babekhulumela ngakhona.
Ye, ukukhuluma bayakhuluma. Into ehluphayo babudube yikuthi kulento yothiwa yi-sovereignty of the state. Yona le concept iyahlupha ngoba kusuka kunike kuthiwe khona amandla asebantwini abakulelo li kodwa kungalandlela abantu labo abangakulungisa ngayo ngoba nxa sekulabantu abaphethe imibhobho njengoba sisiza ukuthi upresident low indlela aphethwe ngayo impilo yakhe isengozini ngendlela esabeka. So ke okuhluphayo bekumele ukuthi ngabe kuthiwa i-African Union ngokwayo yiyo eqinileyo bakwazi labafuna ukwenza amakhuwo nala ukuthi kulobunzimo obuba khona manje kukompunzi edlemini la yena lubaba ube bahlupha khona phana ukuze bafuna ukuthi bamgenqule ube bahlupha kube sekusiba le khuwa ezinjengezeZimbabwe naleyi iyabagwabisela abanye bese becabanga ukuthi kahle lathi siyenze kwesinye isikhathi ingasaphumi ngendlela yaphuma ngayo eZimbabwe.
Ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Wexoxa le-Studio 7 esiJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisuzwa siphuma ngapha e-Voice of America eWashington. singeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMnumzana Vladimir Putin uthi ngamangala uhlaza tshoko ukuba ilizwe lakhe yilo elenza kube lendlala emhlabeni wonke jikelele kulandela ukulwisana kwelizwe lakhe lele-Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uPutin utshele inkokheli yezwekazi le-Afrika esemhlanganweni we-Russia Africa Summit eSt Petersburg ukuba amazwe entshonakalanga yiwo enza kwaba lendlala emangalisayo. Ibutho lakwele-North Korea belibukisa izikhali zalo namhla ngesikhathi kunanzwa usuku lokuphela kwempi ye-North Korean War. Inhlanganiso yezimi imbokodo iqhuba inhlelo ezimbalwa ezinceda uzulu kwele South Africa lakwele Zimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu loNkosazana Victor Matutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso le.
Umuntu ongumama kahlala phansi like kunje kuningi esikwenzayo asihlali phansi. Lapha thina njengoba siseMzantsi Afrika inyanga le ezayo esizonje kuviki ezayo lapha eMzantsi Afrika kuthakazelelwa i-Women's Day, ilanga labantu besifazana. Lathi siyazi ukuthi eZimbabwe kasilithoko lithakazelelwa lolu suku, kodwa ngoba silapha senza lokhu ngesilungu okuthiwa when you are in Rome do what women's do. So lathi lokho sizakwenza, sizalithakazelela usuku lolu mhlaka 9 enyangeni ezayo. Singomama sinxuse omama, sabe siledili impela, sabe siklabhe, sabe silabomama khona, sikhuluma labo nje sixoxa kuningi okumele sihlanganisane lakho singomama esifundi sihlale phansi ucoxe labomama. So mhlaka 9 August siledili simeme khona omama ukuthi ngesuku sithakazelela lolu suku sibe silabomama sixoxa ngalokhu esiphila phakathi kwakho nesiphila lakho. And bese usithi futhi kunyanga ezayo siyazi ukuthi isizwe samaNdebele, isizwe sikamzilikazi siyabe sibongaza usuku olubizwa ngemzilikazi day olukhona mhlaka 9 ngoMpandula ngoSeptemba akube inhlangano yezimi imbokodo. So besikhona futhi lapho mhlaka 9 lathi sithakazela lesizwe usuku lonalolo lukamzilikazi. Futhi mhlaka 8 singakayo esukwini lukamzilikazi sizabe siselupane enhlanhla secondary school, sizabe sihambise khona okusetshenziswa ngabantwana abangamantombazana nxa besesikhathini sikubiza ngesilungu sithi ngama-sanitary pads. Sizabe sisenhlanhla mhlaka 8 sikebe ngolwesihlanu kusho sithi ngomgqibelo mhlaka 9 bese sisiya emhlahlandlela komzilikazi day sisiyabungaza lesizwe ilanga lenkosi umzilikazi.
Ngikho konke lokhu elikwenzayo kwini zalisukumele phezulu.
Singabheka ukuthi ekuqaleni izinto eziningi bezisenziwa kakhulu ubaba. Manje sokusukuma omama siyabona ukuthi lokhuyana emuva ngale kwezinto zisenziwa ngoba izinto eziningi sizibonela senziwa ngoba omama bengabantu okuthiwa hhayi omama ngabantu bekhitshini abahlezi ngikhaya bebheke izimuli bengaphumeli phandle bebona okwenzakalayo besize lapho abadingeka khona. Bekukwalutshwani kakhulu ukuthi uthole omama besizakala ngoba obaba bebengeke bakwazi ukuthi betsho ukuthi hhayi nazi inkinga omama bafuna ukusizwa lapha. Kodwa njengoba singomama thina sisukumela phezulu siyazibona kakhulu inkinga ezibhekane labo mama. Kusikesaba lolunye uhlupho esisahlangana lalo kulale inyanga edluleyo kulomunye umama ofike kithi ethi uchebe ngumkhukhu wakhe e-Alexander lapho kade ehlala khona. Isimo besisibi kakhulu okungawukuthi umama lo uthe ma esethintane lathi wakwatsho isimo sakhe sahamba sayofika sayabona sifike sabona ukuthi okudingeka ukuthi kwenzeke kulo mama lo mntwana kade etshela yini. Yizo inhloso zenhlangano lezi ukuthi lapho mama bathi bahlukumezeka khona sifike cathatha sifike sibone ukuthi singakwenza. Abo mama sebekwazi ukuphuma bona nxa behlangane lohlupho basidinge njengenhlangano ngoba besazi ukuthi njengenhlangano kukhona lapho esisiza khona. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sesisazakela ngaleyo ndlela yokuthi omama sisadinga ukuthi size sibadinge sebesidinga bona. So uzabalula kakhulu ngoba nxa bona sebekwazi ukusidinga thina sizaba wonke umuntu olenkingi uyakwazi ukusidinga kulokuthi thina sibe siphuma sisiyadinga bangeke sifike kibo bonke.
Singathi seliyanceda abantu abaningi kangakanani selokhe lasungula inhlanganiso le.
Abantu abaningi kakhulu nxa singathi abantu abezela ama-testimony ukuthi sebesizakale okungakanani besizwa inhlangano yethu hayi kungatshona ilanga. Sina asisizi abantu abalapha e-South Africa kuphela, siyasiza kakhulu labantu abaseZimbabwe kaningi kakhulu lapho kudingeka khona. umama inoma kuseZimbabwe sisukumela phezulu si noma singakwazi ukuyafika siphumele ukuthunyelwayo loba kulabo mama balezinkingi umama bayabuya kithi sesinike sasiza abanye bepublish amabhuku abaleziphiwo zokuloba siza abanye abakhupha izingoma abahlabelelayo sibasize sibancedise noma singeke sibancedise ngemali abantu abaningi sibancedisa ukuthi simlayele umuntu ukuthi hayi uma ufuna ukwenza lokhu uhamba lapha 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 omunye sihambelayo ukuthi lapha ngena lapha kulalokho ofuna ukukwenza sesisiza abantu abaningi kakhulu angikhulumi ngeZimbabwe singathi isigaba semathebeleleni akula province esingakayihambi
phosele ukugcina mama
engathoi ukuthi njengoba siyinhlangano ehlala lapha ebase kakhulu lapha eSouth Africa abantu kabangathi ukuthi hayi le zinhlangano ezisebenzele eSouth Africa thina siyivizimu imbokodo okutshengisa ukuthi siyinhlangano yaseZimbabwe sinjalo kuloxhaso oluningi soludinga ebantwini inhlangano yethu izokuthiwa yivizimu imbokodo NPO okuthi ukuthi inhlangano engelanzuzo siyatholakala enambeni zeSouth Africa ezithi 0027 73 654 0217 kumbe 0027 84 993 6981 ekhasini leFacebook sitholakala ekhasini elithi I am a woman ngiyimbokodo kumbe usithole kuTwitter sikhona at zim_npo.
Unkosazana Victorious Madudu ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo bexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven superbine. Was a
uhlelo was a Friday livikis lomculi wengoma zokholo ozibiza ngokuthi ingani yabapostoli. Lapha uphethe ingoma yakhe entsha ethi igama lakho. Nangwe exoxa lo Ntungameni Nkomo we Studio 7.
Sanibonani, sanibonani. Mina igama lami nguSilibaziso Sibanda. Ngizalwa ePlumtree, kondolwane le kugomagwama. Yikho lapho engizalwa khona.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ababe befuna umculo wami bengaxhumana lami ku 0635219067 ngokuhlala ngise South Africa endaweni okuthiwa Kruger Stop. Yikho lapho engikhona okwamanje.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngithanda ukukhuthaza abalandeli bomculo wegospel ukubana bahlale bekwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaso sonke isikhathi noma ngabe yiziphi izimo ufika isikhathi ubhekana nazo ezinhle nezimbi kodwa uNkulunkulu yena uyinkosi njalo uzohlala esibhekile ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke ntombi yakwethu lawo igama lakho kumele silibonge. Singakhohlwa lokuthi-ke eleZimbabwe libhuqwe namhla ngele-Australia at 6:30 emdlalweni we-Vitality Netball World Cup odlalelwe khonangale eKapa. Njalo ku-live talk namhla sixoxwa ngokhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. singakasuki khona pha ke enkundleni isike sibone okuncane ke ikade silakho lamhlanje umthetho ndaba Supreme Court usekela isinqumo sedalela High Court sokuthi akumelanga umnumzane Sylvia Kasukwere ancintise ukhetho lukamongameli Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka murere.